Ngesikhathi lesi sama festive holidays kuvamile sibili ukuthi uthole ukuthi ingozi ziyanda owenani elingathi lithezi phezulu zana udlula isikhathi sonke nje. Sibona ukuthi okunye kudalelwa ukuthi kuba ne increase ku traffic kwande kube ngathi sokulanda congestion kube ukuthi nama drivers la abesegcwele emgwaqweni abanye bakhona they are not regular drivers for long distances, so abanye nje mhlawumbe ukukhathala fatigue iyabe isizithathela wonke futhi nokuthathwa kotshwala siyake sizwe impela abantu sebebotshiwe lapho ukuthi abanye babo natha mpela utshwala ngesikhathi lesi betshayele futhi abanye beziqhenye ngokuthi bona bangomakhuzi ekutshayeleni uma benathile. Kodwa-ke okunye nje kuba yikho nje i-recklessness nje egcinisi siba khona but okuningi kwakhona kudalwa ukuthi there is an increase in new traffic volumes and therefore abantu they are more prone to ukuchayisana ukudlula nxa kulelesi traffic.
Phambilini kwale ngxoxo uthe wake wadibana lo kuphose kufani okwakungabangela ingozi, ungasichazisela ukuthi kwakuhamba njani njalo waphuma njani kuyo?
Mina-ke njengoba nje besixoxa ingozi engacisha ngahlangana nayo lathi kwasekulanda ubona ko-29 December suvelele ekhaya nje eminyaka nje edluleyo. Hawu siyahamba laphana kodwa ibhasi leyo i-overtake kusho ukuthi dala siyayibona ukuthi ibhasi iyeza kodwa zintathu iy'moto esiziyeqile sokuseleleyo ukuthi ziyiqedise kodwa uyagijima lo muntu. Sa-slower down yimi engangishayela nga-slower down to a point of dead speed sengihamba nje very slow kodwa ngoba eceleni kumnyama kula magodi lamatshe ngangisesaba ukuphuma ngathi nje selami sengisitayi nami sengithandaza imithandazo yami okucina kuba mvulela-ke yile i-truck esasihlangana nayo wantshungubala-ke maybe almost 10-15 meters phambi kwami kodwa lokhu ehamba ngesivinini esiyisimanga. So dangerous driving siyake siyibone impela ne-overspeeding yiyo enye yezinto ezingabe zibangela khona ukuthi kube lezi ngozi. Siyabacela mpela abantu bakithi ukuthi ukujaha sikho kufika bazame ukuthi bareste bezame nokuthi imota zibe ku-state of roadworthiness kwenzela ukuthi nje kuphephwe abantu baphenduke kuma-holiday bengabaphephileyo. Into esingayisho thina ukuthi-ke abantu abazame ukuthi uma bezodrive ama-long distances bazihlole izimota zabo ukuthi imota zabo zisesimeni esihle esomgwaqo ukuba roadworthy, bazinike ukuphumula, bazinike isikhathi eside sokuhamba i-traveling time ukwenzela ukuthi bathathe ama-recess nama-breaks batshintshane nokuchayela amavesenesi ukutshintshana nokuchayela. And laba abaku-commercial services abalayisha abantu bakunanzelela ukuthi nakho imali ingabe ijahekile kuqakathekile ukuthi at least kumbe bathole ukuthi odrayiva ba-resta enough baningi enough ukuthi bazotshintshana kungabi ukuthi umuntu uchayela ekhathele. Umuntu ochayela ekhathele uyingozi ukudlula umuntu mhlawumbe even onathileyo. Siyabonga.